isikhathi esifana nalesi yisikhathi abantu abathanda ukujabula khona, abantu bevakatshela njalo izihlobo. Kanti phakathina kokuhamba khonokho abantu basuka bajabule kakhulu, okubenza ukuthi khona babe naleyana okuthi singayithi excitement, over excitement. Now ukuba le-over excitement lokhuyana kanye kuhlangane lokunatha okudakayo, ukuthatha okudakayo, kugcina sokusenza-ke ukuthi khona emgwaqweni lapha abantu bezithole sebengena engozini zezimota. Engakukhuthaza abantu ukubana kukho konke esikwenzayo khathesi kasikwenzeni ngesiqubu esifitshane. Singagijimi kakhulu, singathokozi kakhulu, singathabi kakhulu, kanti vele wona ngamalanga amabili amathathu kuphela kusiyafika olwesibili konke lokhu kuyabe sokudlule. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukwenza ukuthi sinanze impilo zabanye nezethu, ngoba okwenzakala isikhathi esiningi ukuthi ungangena engozini emgwaqweni ucina usulimaza njalo kumbe usubulala nabanye abangelacala. So engikukhuthazayo ukuthi kulaba abashayelayo, kuqakathekile ukuthi lapha abahamba khona behambe ngobunono obukhulu, bengatholakali bengabantu abahamba ngesiqubu esikhulu.
Ukhona ngapho endaweni yakho eBinga North, imigwaqo ikusimo bani?
EBinga North asisamgwaqo enkomo. Imigwaqo eBinga North sokungani kuba ngcono ukuthi uphume emgwaqweni uzihambele phandle komgwaqo, ngoba lokho kwakuyithara eyayithiwe nguSmith kathesi kakusela lutho, imigwaqo yonke simabhodibhodi. Okokuthi lokuhamba ngezimota nje isikhathi esiningi uyabe ukwazi ukuthi ungahamba uyehlika khona ngale, kufuze ukuthi ekuphendukeni kwakho imoto ishiye kusevisi. Akusela mgwaqo esingakhuluma ngayo eBinga Nkomo, indawo yakhona sokuyikuzihambela nje angeni, sokuyusihambela nje inqola, akusela mota ehamba angani sezikweni, sesihamba nje njengenqola lapho esihamba silandezela indlela zenkomo. Yiwo umumo osukhona kathesi eBinga North.